Batirin.
So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 11 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inani labantu asebebulewe ligcikwane le-COVID-19 elizweni sebelichumi lane 14 kulandela ukubhubha kwesifazana obele minyaka engamachumi ayisithupha lantathu emathebeleleni North. Izakhamizi zakobulawayo zithwale nzima namuhla ngenxa yokuswelakala kwamabhasi kanye lamakhombi enkampani yezokho aya edolobheni.
Sagcina nje sibuthana siba baningi, saquma ngenyawo sibuye enkulumane. Lamhlanje ekuseni savuka futhi aswelakala amabhasi kungela ngisho neyodwa. Lapho abantu bethu ma-private ade bekhona bebesithi 50 pond, kodwa i-50 pond yangkhona zwagata kangaki.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-1893 Mthwakazi Restoration Movement namuhla yabele abantu emagwegwe leluveve amanzi okusebenzisa.
So sikubone njengani ngumthwakazi ukuthi sihlanganelane labantu bakobulawayo sizama ukudinga amanzi angcono, sihlanganise sisebenzisane le city council siye donethela abantu labe health organization, ngoba ngeke sikwenze lokho singela abantu be health organization.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani labantu asebebulewe ligcikwane le-COVID-19 elizweni sebelichumi lane, i-14, kulandela ukubhubha kwesifazana obele minyaka engamachumi ayisithupha lantathu, 63, emathebeleleni North, ukutsho ugatsha lwezempilakahle embikweni eliwethule izolo ntambama. Luqhubeke lwathi asebetholakale belegcikwane leli sebengamakhulu ayisithiyagalolunye lamachumi amane lambili, i-942, kulandela abalichumi lasithupha abatholakale belegcikwane leli ngemva kokuhlolwa. Phakathi kwabo abavela iSouth Africa bayisikhombisa, oyedwa ubevela kweleBotswana, abayisikhombisa bebevele bengabaphakathi kwelizwe. Izakhamizi zakobulawayo zithwale nzima namuhla ngenxa yokuswela amabhasi kanye lamakhombi enkampani yezokho aya edolobheni. Ubathabile Masoko sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umnumzana Aklas Moyo ongumqondisi wenhlanganiso yezimota zokuhambisa eyeChova Mbayiwa uthi uzwa ubuhlungu uma izakhamuzi ziswela imota zokugada. Uthe lanxa amafutha ezimota engatholakali emagalajini, wona bebesenza icebo lokuba bathenge ezitaladeni ukuze uZulu athole imota zokugada. Umnumzana Lindani Dawu, umhlali wakobulawayo, uthi kungcono uhulumende avumele abanye abasebenza ukuthwala abantu ukwenzela ukuthi isimo lesi sibe ngcono.
Udaba lwe-transport seluhluphile kakhulu, wonke amarutsi akula mabhasi, sazi kumbe indaba yefiweli kumbe bastrayikile njalo. Maybe nxa uhulumende engakonsida ukuthi amakhombisi wonke lana amanye ebuyele ekwane ebusuku ukuthi eChove, wenxa sikhangela even lawo la amazukukhombi lamazukubhasi aChova kathesi akusela social distancing eyayikhona kuqalisa, abe gcwele phambiphambi abantu beminyezeleni, le mali ayinini kuyabe kungayenzi vele. So indaba ye-social distancing vele lapha ingathi ayisebenzi, kodwa ukuze kuxazulwe le ndaba ama-private operators lawa avunyelwe ukuthi engene emgwaqweni encedise ethwala abantu, ngoba kathesi nxa bethwala abantu ngekho emthethweni babhatalisa imali ezinzima ngoba bathi babe bebalekela amapolisa.
Umnumzana Ronald Khumalo, laye ongumhlali wakobulawayo, uthi mhlawumbe abasebenza ezukho bakhalele umsebenzi kumbe kusilele amafutha ezimota.
Kunzima ngoba la kuma roadblock imali idlula khonapho. Nxa ngumuntu uthwele abantu afika bekuthonisisa ukuthi waye ukuthwela abantu, abantu abala social distancing, even noma lihlezi liba lutshwane abangafuni ukuthi izimoto azithwala abantu kodwa izizubuqo isiphatha kabi kakhulu ngoba kunje bese si mina njengami ngokhile ngisukuse lapha ekade ngisiya khona akulamoto emgwaqweni lama private cars bayesaba ukuthwala besaba amapholisa not even bus eyi-1 efikileyo silindele amabhasi for long hours sezasuka ebus stop sesibuyela ezindlini sibona amabhasi angikhona kakhulu.
Unkosikazi Nozithelo Masuku uthi inkampani yeZupco ihlukumeza abantu ngendaba yama-tap card akhe ngoba abangelayo balinda kuze kube sebusuku.
Kuveleka babisele nje amakhome ngoba khathesi uhulumende eqinisweni ehluleka uboZupco. Akula social distancing eyenzakalayo, akulani, kakubiselwa amakhombi nje isikhoma somuntu sizikhulume ukuthi umuntu uyagada uZupco ngale kumbe uyazigadela ikhombi ngoba athe semabhasini sabe siminyene kusiba lo msindo wama-tap card la adalwayo ngoba oyabe phethe i-cash ungelalo tap card lawo uZupco vele ugada ebusuku. So khathesi okwamalanga nalawa I think kukhanyile nje ukuthi uhulumende kakwanisi lapha. Baye besithi 10 rand be 50 cents US uyagada uthini but nxa usulo muntu wakho esibhedlela omele uyembona kula ngenye indlela.
Umnumzana Ndumiso Chabalala uthi abezimota babhadalisa imali engamabhondi angamashumi amahlanu njalo limali ngeke umuntu ayenelise ukugada aphinde ngayo.
Izolo sihambe elayinini yebhasi uZupco sizitshela ukuthi sizathola i-transport kodwa sayiswela sisuka emsebenzini sama from 4 kwaze kwayabamba abo 6 sagcina nje sibuthana siba baningi saquma ngenyawo sibuye enkulumane. Lamhlanje ekuseni savuka futhi aswelakala amabhasi kungela ngisho yona eyodwa lakho abantu bethu ma-private ade bekhona bebesithi 50 pond kodwa i-50 pond yangikhona uzwagada kangaye ngoba lamuhla ekuseni ngigade ngayo i-50 pond esemsebenzini ngoba bengifunakala emsebenzini kodwa ngeholo langikhona ngiyeke ugade nge-50 uphinde.
Umnumzana Gift Rukweza oyisikhulumeli seZupco koBulawayo utshele iStudio 7 ukuthi ngakho emsebenzini ngakho wedlulisela imibuzo komunye oyisiphathamandla salinkampani umnumzana Tinei Rwasoka ongazange adobhe ucingo lapho iStudio 7 izama ukuzwa imbono yabo ngalolu daba. Amagalaji amaningi lamhla kanye lalapho amabhasi enkampani kaZupco anatha khona amafutha abewome qha okusuke kwabangela ukusilela kwezimota. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-1893 Mthwakazi Restoration Movement namuhla yabele abantu emagwegwe leluveve koBulawayo amanzi kulandela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo kuleli dolobho ngenyanga edluleyo obikwa ubangelwe ngamanzi angahlanzekanga. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kwingxoxo esiyiqhubele siphathamandla salinhlanganiso uNkosazana Shaleni Buhlebethu Ndlovu.
Njengenhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration Movement siyinhlanganiso ekhangelele abantu bemthwakazi. Sikubone sokuludubu kakhulu indaba yamanzi emalokishini koBulawayo. Uthola ukuthi abanye sebelabo 2 weeks bengathola amanzi. Iluveve njengayo they've been getting contaminated water. Sekuze kwafa abantu abafika inumber 8 abantu abangu-13. So sikubone njengani ngumthwakazi ukuthi sihlanganelane labantu bakoBulawayo sizama ukudinga amanzi angcono sihlanganisebenzisane le city council siye donethela abantu labe health organization ngoba ngeke sikwenze lokho singela abantu be health organization ukuthi sihlanganelane ndawonye sizama ukuthi sithole amanzi a health siye donethela indawo zombili siye donethela abantu laba ukuze bethole amanzi ahlanzekileyo bengakungabi kulokho kusiba labantu abagulayo emphakathini wethu njengesizukulwane sakoBulawayo.
Uncedo lolu olwamanzi liluthethe ngapi? Luncedo oluzafinyelela abantu abangaki? Lizaqhubeka ngalo yini kumalanga azayo kumbe bekungwalamhla kodwa?
Uncedo lolo sibesebenzisana le City Council labe health. Sisebenze bona sathola amanzi kuma boreholes. Sisebenzisa amabhawuza ukuthi siye donethela abantu 18,000 liters per ilokichi. Njalo uncedo lolu asilukhankaselanga kuphela ukuthi sikhangele imagwegwe leluveve kuphela, kodwa sikhangelele ukuthi sikhangele indawo zonke ezile shortage yamanzi ukuthi sibasize ngoba amanzi ayimpilo kakhulu emphakathini. Ngikho ke asikho umsebenzi wanamhla kuphela, kodwa sikhangelele ukuthi siqhubeke siseya phambili size sithole isolution yokuthi sithole amanzi aclean endaweni njengabo Luvivi. Siphinde njalo sithole amanzi aclean azatholakala azatholwa ngumphakathi wonke endaweni yakobulawayo.
Abantu balamukele njani lolu sizo?
Umphakathi ulamukelele kuhle lolu sizo ngoba abantu bese bekhathele ngalo sibili indaba yamanzi leyo. Bajabulile ukuthi labo balala belamanzi ahlanzekileyo bengelavalo ukuthi bavuka kusasa abantwana begula kumbe abantu befile.
Lowo ngunkosazana Shalin Buhle Bethu Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu A1893 Mthwakazi Restoration Movement. Sixoxelaye ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlelwa mshweshwe, lamlela nampawa fubembu.
Izakhamizi zemaphandleni zithi sezidlela evalweni kulandela ukuqonga kwenani lalabo asebebulewe ligcikwane le-coronavirus kuleli kumbe abafunyana belalo. Okwethusa abaningi ukuthi inani lalabo ababaleka kuma-quarantine centers lalo liyakhuphuka, okufaka abaningi engozini. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inani lalabo asebetholakale beligciwane le-coronavirus esabelweni sezansi emaNdebeleni ligonge lisuka kumathuma esiyangalombili 90 ngomgqibelo odlulileyo lisiya kwaba likhulu lamathuma amahlanu lane 151 izolo. Osekuthiye izakhamizi kulesi sabelo zitshaya luvalo imbiko eveza ukuthi izizalwane zakulele ezivela kwamanye amazwe ezikuma-quarantine centers lapho kuhlolwa abantu ukuthi bengabe belegciwane leli ziyabaleka kulezi ndawo ngoba zingaphathwanga kuhle okulakho ukumemethekisa i-coronavirus. Kuyona leviki sebefika phose amathuma amathathu asebebaleke kuma-quarantine centers abalisa i-Bedbridge, iBangane, seFlabusi kanye nesikhoveni esigodini. Ababaleke e-Bedbridge balithumelane njalo bonke babikwa betholakale belegciwane le-coronavirus ngabantu abakade besemajele kwele South Africa bengakaphendukiswa ekhaya. Umnumzana Ntando Ndlela isakhamuzi eFlabusi njalo uthi bahlalele evalweni ngalolu daba.
Kuyasethusa kakhulu ngoba sisinanzelela kuba kufaka kanganani impilo zabantu engozini. Abantu laba balezizathu zokuthi babalekela nxa kubalekwa kwabo kuyinto engakhonhle, kodwa ukuqala sithola imbiko yokuthi abantu laba batholi kudla okwaneleyo njalo kwesinye isikhathi bayahlala insuku ezimbalwa, insuku eziningi kakhulu bekhonapho bengathestwa. Kugcina lolo mkhuhlane sethela abanye abangela mkhuhlane.
Amazwi akasekelwe ngumnumzana Mthulisi Chabangu oyisakhamuzi esitezi odwa uhulumende kumele athathe amnyathelo aqinileyo ekuliseni leli gciwane.
Ngendlela inani elokhu likhuphuka ngakhona sokusenza sihlalele evalweni, njalo into emangalisayo ukuthi amabhoda kuthiwa amabhoda avaliwe kodwa abantu bayachaphuza, kuthiwa abantu abangaka bavele ababanjwe bavelela ngaphandle kwamazwi. Bese kusinika umbuzo ukuthi kanti pho abantu laba badlula ngapi? So sisifisa ukuthi ngawo uhulumende uyathatha amanyathelo abanzi ukukhangelene emngceleni njalo bavalelwe kuma-quarantine centers bangaphumeli ngaphandle ngoba bazenza sibhubhe ngayenalo umbhuqazi.
Unkosikazi Sibusisiwe Mpala uthi uzulu laye kumele athathe amanyathelo okuthi azivikele kuleli gciwane.
Siyacela ukuthi ngawo uhulumende uyangenela engavula amabhoda ngoba anxa evula amabhoda abantu bengena uba mnengi kakhulu memetheke ngamandla. Labantu aqonqosela ukuthi abantu kabahlale ndawonye bengahamba-hambi ama-distance i-1 meter 1 meter apart ngomuntu. Kwenzakale khonokho abantu bakulandele lama mask njengoba kuthiwa lapho esihamba khona singachiya ama mask.
Abebuto kanye lamapholisa kube babesitho okudala ukuthi abantu babaleke kulezi ndawo yikuthi kazivalekanga kuhle njalo bona kabalazwe impahla zokuzivikela okudala ukuthi kube nzima kubo ukuxotshisana lalabo ababalekayo. Ekhuluma emhlanganweni oqhutshwe ngolwesithathu eGwanda wokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus uLieutenant Melissa Mandushke owebutho uthi okunye okudala ukuthi abantu bebaleke yikuhlanganiswa kwalabo abalegciwane labangelalo. Uthi njalo ababalekayo bethusela bezomvikela ngokubakhwehlelela xa bebaqotshanisa, okudala ukuthi badedele emuva ngoba bengelazo impahla ezokuzivikela. Ekhuluma emhlanganweni webandla leZANU-PF wePolitbureau esigodlweni eHarare izolo, umongameli Emmerson Mnangagwa uthe sokufanele ukuqiniswa imigoqo yohlelo lwe-lockdown kanye lezokuhlola uzulu igciwane le-coronavirus ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwalo elizweni. Kusenjalo umphakathi kulesi sabelo useveze imibono ethiyeneyo ngomthetho uhulumente afuna ukuwubumba wokuhlolwa okubhalwa ngozulu ebulenjini owe-Cyber Security and Data Protection Bill. UNkosazana Linda Mpofu, umqoqo wenhlelo zenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust, CYDT, uthi kukhona ongaqondanga ngalo mthetho.
Section 5 and 7 isifiso sami ukuthi kube le ama separate independent bodies, kube labe cyber security labe data protection, and then i parliament iyenze umsebenzi wabo wokuba le oversight role. Nxa sisenza ithetho enje, ngilesifiso sokuthi sidinge ama best practices kwenzela ukuthi lathi singagudluki kulokho okwenziwa umhlaba wonke.
Kodwa umnumzana Malaki Nkomo olilunga lebandla leZANU-PF uthi kuqondile ukuthi ube khona lomthetho.
Sibonile thina umhlaba wonke ukuthi information lepho ngihamba nje kuphela ingazange ilandelelwe. Iba lakho ukuthi kube lokuguqulwa kwahulumende lokuthi nje wahulumende lokuhlukuluzwa kwempilo zabantu. Ngoba lami nginjenje angeke ngifune mina ukuthi yami impilo iphongu khaywa nje umhlaba wonke kungela bufakazi, kungela zizathu, kungela mvumo yami. So ngaleyo ndlela iParliament ihambani phambili liyebhalisisa leli bhili, mina ngiyalisekela.
Umnumzana Albert Ngulube olilunga lekomiti edalele ePhalamende ebona ngokuhanjiswa kwembiko uvumele ukuthi iPhalamende yenze iphutha ngokubhala lomthetho ngesiNgisi kuphela okudala ukuthi iningi lingawuzwisisi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ngulube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Greta Vodloza Sibanda, ingcwethi kwezamasiko.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Salibonani baba Gande, salibonani balaleli bonke, mthwakazo omuhle. Ngiyabonga ithuba lelo ninikezelona babukanti.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi ubona njani udaba lolu olwesithombe sikambuya nehanda ukuthi wasizafakwa eHarare?
Baba Gande, ngiyabonga kakhulu njalo ngiyabonga abalaleli. Kuqakathekile ukuthi khona izimbali zethu sizigcine. Kuqakathekile ukuthi khona sihloniphe amakhosi ethu. Nxa labo behlonipha amakhosi akiwo khona lekibo, hayi abakwenze khona lekibo. Kanti ke lathi ngapha lathi kumele sihloniphe wethu amakhosi.
Kodwa bona labo abafuna ukufaka isithombe bathi bona ikulondoloza imbali yesizwe. Wena uthini ngalokho?
Umbuya nehanda eHarare baba Gande uyisikhonkwane. Umbuya nehanda eMashonaland ulidlozi. Umbuya nehanda eMashonaland uyinkokheli. Ikho ke nxa ngithi ngiyakhangela ngibona kuqondile kubo ukuthi khona bambeke abe isikhumbuzo ukuze izinto zabo zibahambele kahle, ngoba ngathisa izinto zabo zibamelanga kahle. Ikho ke balokucabangela ukuthi khona nxa bengenza lokho funa izinto zabo zibahambele kahle.
Asithi bafuna ukwenza lokho ngesinye isikhathi ilizwe lingamanga ngendlela eliyona kathesi imali ikhona lokunye konke kukulungile. Kuyabe kulungile na ukuthi kufakwe isithombe sikambuya nehanda eHarare njengoba kulesithombe sika mnumzana Joshua Nkomo kobulawayo?
Yeah, kuliqiniso sibili nje wana ngichilo nje phezulu ukuthi khona ulwana umuntu kubo ube isikhonkwane kubo ube lidlozi ikho ke ngalokho ke nxa bembeka vele bona bathi balondoloza bona ngokwabo balondoloza imbali yabo bahlonipha amakhosi abo bahlonipha izinkokheli zabo bahlonipha abelaphi babo ikho ke nxa ngikhangele ngibona kuyindlela yokumhlonipha kubo bona khona ngale ngoba kubo khona ngale ube inkokheli ebaluleke kakhulu lakho konke abakwenzayo bathi bona bancediswa nguye
ungavalelisa abalaleni
khona gande nje kubi kathese kutheni nje isizwe ngasimanga kuhle kodwa nje ubona ngishilwe ukuthi khona abantu laba bona balala ukholo lwabo bayakuzwisisa ukuthi khona lo muntu nguye ongabakhokhelela nguye ongabavula ingqondo nguye ongabavula amehlo empeleni izinto zonke zilungile kuqondile ukuthi bambeke lo muntu ngoba kibo lo muntu usho impilo yabo kuye kibo lo muntu usho indlela kibo lo muntu uyinkokheli ikho ke ngalokho ke nxa bemfaka laphana ukuthi khona babe bembona babe bekhumbuzana nibona mina ngokwesintu babe benze into eqondileyo sibili ikakhulukazi nxa ilizwe limi kahle ilizwe lile mali ilizwe lihlezi kahle kungaba kuhle kakhulu ukuthi khona babeke umprofita wabo babeke induna yabo babeke ikhosi labo babeke isikhonkwane sabo
lo ke bekungumnumzana Vodloza Greta Sibanda ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo neviki ezayo lilani
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo Nkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise sicubungula udaba lokuvulwa kwesikolo ngesikhathi inani labantu abahlaselwa ligcikwane le-COVID-19 likhuphuka.
Inhlangano sehoza njengehlanganiso evele ilwela amalungelo lonke kakhulukazi ilungelo lezemfundo besikhankasela kakhulu ukuthi ukuvulwa kwezikolo kungaqhakathekisa ukuthi khona abantwana kumele bavule singakhangeli amalanga kodwa sikhangele ukuthi kumumo esikuwo we-COVID-19 kungabe konke kumi ngomumo yini ukuthi abantwana bafunde lapho abazafundela khona izindlu zangkhona ama-classrooms ayenela yini inani labantwana lirejisiwe ukuze kube le-social distancing emaklasini okufunda amabhuku kukhona na izindlu zabo zihlanzekile na kumele kube ngumlando kahulumende ukuthi unike okulungisela amamaski ama-sanitizers ufumigetha izindlu yokufundela konke nje okumele okudingakala ukuthi nxa sithi under COVID-19 kuyafundwa kube khona njalo lokuthi lona igcikwane le corona lingaphi lisithinta njani okwakathesi ngoba uhulumende kathi singeke athi uyavula izikolo akhangelele ukuthi khona abazali bazaqhubeka bebhadala iindleko zesikolo kumele uhulumende akunanzeli ukuthi umumo esikuwo utshengisele ukuthi khona abazali ba-under lockdown ihlobo athi se-South Africa phandle kwelizwe zibuyile emakhaya lazo kumbe zi-lockdown khona ngala zasebenzi so imali leyo yathi incedisa kakhulu ezikolweni evela kuhlobo abazali abangaphandle kwamazwe kayiseko imali kade ivela kwi-informal trading kayiseko ngoba abantu bahlezi ezindlini bacathele igcikwane so uhulumende kumele abe nxa izikolo zithi ziyavulwa abe nguye lo mlando othwala yonke into nxa udeclare isehlakalo national disaster kumele kutsho ukuthi khona uthwala umlando njengohulumende umnumzana umathema kumele akunanzele ukuthi khona kule Education Amendment Act eka-2020 ebe ekhuluma ngokuthi i-education sokungiyamahhala iyatsho lokuthi state funded education is ECD to form 4.
Lakhuluma la yini uhulumende njalo ukukhona okunye likwenzayo ukuthi abone ukuthi alisuthiseki labazali abasuthiseki ngokuthi izikolo zivulwe kungalungiselelwanga ukulwisana laleli gciwane. Kuyini elikwenzayo ukuthi uhulumende awemukele umbiko wenu?
Okhona siloko sixoxisana labaphathi ntambo bezabelo esingathi ngama-district education inspectors labo PD njengakathi sikhangela ukuthi kule mhloliso ebibhalwa yabo olevo ibhalwe kwathiwa yonke into imi ngesimo. Sithetheleli thuba ukuthi silonde uluhlu kade lubekiwe ukuthi yile lokuthi umonitor ukuthi yonke into imi ngesimo sokubhala. Kodwa sikhangele ukuthi kube lokusilela laphana nalaphana. Yikho ukuthi ubufakazisilabo esizabuthatha emalangeni azayo sibuhambise kuministry siyemtshela ukuthi la announcer lezimseke ukuthi lina konke yonke into imi ngomumo. Kodwa on the ground sithole ama-gaps lawa lalawa lalawa and abazali abanye kwezinye indawo bagcine sebengena endlekweni kwindleko zokulungisa lezi ndawo ukuthi abantwana babhala ama-exams. Sihle simazise ukuthi lokho akusuze kwenzakala nxa izikolo zingavulwa ngoba abazali kabalayo leyo mali ukuthi bakwenze. So loluhlu ukuthi simonitor njani kuloluhlu vele luvela kwi-World Organization ukuthi wena ukuze izikole zivulwe kulama-6 guidelines okumele alandelwe and alandelwe akhangelwa ngezigaba ngezigaba. Kungani ekhangela ngezigaba ngezigaba? Kumele ukuthi senze ukuthi nxa sisithi wena mbesingathi iMatopo district iyavula isikolo nxa kungenzakala kube lomnyama ukuthi abantwana besikolo lama-teachers babanjwe ligcikwane le-COVID kule ndawo abangagcina khona balatshwe yini ngoba basuze besuswe kwi-district yabo besiya kwelanjela kwe-district ngenxa yokuthi baza kwenza kube lokuminyana kwezinye isigaba. So uluhlu lokulungiselela awutsho ukuthi at national level silungiselele siya ngezigaba ngezigaba. Uhulumende yinto okumele ayenze naleyo. Lokho into esixoxisana ngayo kodwa sisathatha leli thuba lama-exams ukuthi la ma-exams ababhaliweyo abafosiweyo bekungalungiselelwanga into efosiweyo. So ngokuvulwa kwesikola kuzokwenzakala. So sisalinde ukuthi ama-exams aphele sibe sesiqalisa umkhankaso wokuthi siba yingije silobufakazi obugcweleyo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise. Nanko umculo wabafana bakagodlwayo.
Joshua Nkomo kabuko anyongolo aramatatse lathela zimbuke ikumbese shula bethuki bageza ngochako abanye begeza ngamanzi unze nsundu yabensundu qali wesiziba saserodisia unze amandebele eyakhupha bamhlobo esizibeni zabhula ukude linkabe zasidunga bhulugwe lendoda eyodwa eligqoka lithumi lamadoda ijubeli mhlophe elakhe isidleke wahlala imkhumbazana wena owembu umgodi wangawuhlala owavula inkundla wasileli zigxawu owathutha umbilo wasentumbane ehlahleli manzi abanye bewubhula ngelomileyo unangunanguya namhlazana kungayisuye umunyuka bemphethe obulawayo phambili ngaphansi laphezulu kanti usenduze wemkhonjane wayezizweni umahamba yedwa abanye behamba namabutho beqahle ngenganunu ama-AK-47 umdala wethu umafuku unyongolo umcabuko ulinda owemba abasala bencinda undunankulu wezitafosi owathumela amabhunu izwi wathi lifike litshela abangakezwa ukuthi lukhulu liyeza erodisia enzeka inkemenkeme yendaba yaduma inkafula kufalibalele wahlangana lembila zithuthu smithi hawu ingiza mthini e-Victoria Falls.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zakobulawayo zithwale nzima namuhla ngenxa yokuswela amabhasi kanye lamakhombi enkampani ye-Zobco aya edolobheni. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-1893 Thwakazi Restoration Movement namhla yabele abantu emagwegwele luveve amanzi. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7.